sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Lejona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama inspection centers lapho sikhayela khona ivoters roll lena lesiqalileyo ukuthi umuntu akhangelisise ukuthi into zakhe zonke ziqondile njalo uku polling station naleyo athu ukuthi ufuna ukuthi abonakale ekiyo lama ama inspection centers ari 411 ahlavulwe kanye kanye wonke mhlaka 19.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe voters roll.
Kulungana konke kwemethu, ngiyathemba ukuthi izethu ngempela izokwazi ukuthi kwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hhayi le imessage ayiveli kuyona ngempela and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwazekho le imessage. Inkinga esinayo kahle kahle eZimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amandla okwenza ukuthi abantu bengasazi okuyikho nokusikho kuliqiniso.
Izek isixwayise njalo uZulu ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungawuvula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Amakholwa isiMuslim eZimbabwe amanyana labanye bawo emhlabeni jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikhangelele ukuqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwababhalisele ukuvota kuqala mhlaka 19 kulinyanga ngomgqibelo kusiya kumhlaka 29. Kuvika uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho lobanje abantu lokhe besabhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR mop-up exercise. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo lokhetho ezekhi kobulawayo uNkosikazi Sithembile Khuphe uchasisa ngenhlelo abaziqhubayo phambilini kokhetho.
Sizaqalisa i-exercise yethu e-voter inspection. Sesiqedile i-voter registration kodwa siyaqhubeka sokusirejista abantu ukuvota emahofisini ethu awe-district lawe-province. Sibuye sibe namanye ama-centers aqalisa avulwe kwenye lenye ward. Siyakhuthaza ukuthi bonke abangarejistanga bahambe kuma-centers enalawa ama-wards. Kube sokusithi ama-inspection centers lapho sikhayela khona i-voters roll lena lesiqalileyo ukuthi umuntu akhangelisise ukuthi into zakhe zonke ziqondile njalo uku polling station naleyo athu ukuthi ufuna ukuthi abonakale ekiyo. Lama ama-inspection centers ari 411 ahlavulwe kanye wonke mhlaka 19 kuze kuyefika mhlaka 29.
Wengeze ethi uma kukhona okuphambanisekayo ngesikhathi umuntu ebhalisela ukuvota kulakho ukulungiswa enelise ukuvota lonyaka.
Into ekade kuleyo uyabuya lesithupha sakho ukuze uzokhangela ibizo lakho. Nxa kukhona okuphambanisekileyo khonapho kwi-inspection center bahle bakulungisele bakubhalifilise ifomu bakunike la usalelenye ikhophi. Nxa ufuna ukuthi utshintshe indawo uthi ngayintheni ngizavotela lapha kodwa senjintshile senhlala kwenye indawo njengokuthi wawuhlala eNkulumane kanti sihlala phakathi edrobheni uyakwanisa ukuthi ubuyele proof of residence yakho eyakhona lapho usuhlala khona. Utransfer khona lapho ku-inspection center yakho. yakhe kwenziwe masinyane ibizo lakho liza kutholakala ku voters roll ngesikhathi sama elections. Laba abaregistered kathesi abasoze bayinspekthe kodwa amabizo abo azayangena ku voters roll election ingakaqalisi. Bazahlela bobaqondela izithupha zabo kuma polling stations xa sokuyi election.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezesini umnumzana Dumisani Nkomo wamukele ngenjabulo uhlelo oluzakupha abantu ithuba lokuthi babhalisele ukuvota ethi banengi abantu abangakabhaliseli ukuvota.
Uhlelo lokuhlolisisa i-voters roll uhlelo oqatheke kakhulu kodwa ngaphezu kwalokho uhlelo lokuthi abantu banelise urejista laba abangarejistanga bona ezane luhlelo luqatheke kakhulu ngoba luzanceda ukuthi abantu abangakarejisti kakhulu esabelini sasemathebeleland e-north south labo Bulawayo ukubana berejisti ngoba nxa sikhangela inani labantu abarejistayo emathebeleland north ikakhulu ukukhanyela incinyane kakhulu so kulithuba elihle sibili iloba esikhathini esiningi sithole ukuthi iy'ndawani kumele berejista khona zikhathana kakhulu ngoba ama-districts asemathebeleland ikakhulu onkayi otsholotsho olubane ngama-districts amakhulu kakhulu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebenelise ukubhalisela ukuvota eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba enze isimemezelo selanga lokhetho esebenzelana labezeki layo ebika ukuba isilungele ukhetho lwalonyaka. Kuyonale inyanga mhlazilithumi lasificamunwemunye kusiya mhlazingamathumi mabili lasificamunwemunye izeki isinxuse labo ababhalisela ukuvota ukuba baye endaweni ezizamenyezelwa ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo le-BVR kodwa sebefuna ukuguqula lapho abazavotela khona sebezathola ithuba lokuhlola amabizo abo ku-voters roll baze lengwalo zekheli lalapho asebefuna ukuyavotela khona kuguqulwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikomishini yezokhetho isixwayise uZulu ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungawuvula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni wethu lenamuhla iZimbabwe Electoral Commission ithe kayilani lokwenza lalumbiko. Ixwayise labo abaqalela umbiko ukuthi bazabotshwa bengabanjwa ngoba bephule umthetho. Izek iphinde yaxwayisa uZulu ukuthi ukuvota kukhetho oluzayo kuza kwenzelwa kuma-polling stations njengenjwayelo, hatshi kubomakhalekhukhwini kumbe kuWhatsApp. Izek ithi njalo abantu kumele babekwazi ukuthi kayikhulumisani loZulu ngeWhatsApp. Sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phukeni, yena othi imbiko enje kayilunganga ngoba ilakho ukuphazamisa abantu bagcine bengasavotanga.
Le imesethi egcwele nje zonke indawo okhuluma ngayo ayilunganga kakhulu ngokuba ingaba nomphumelo wokuthi abantu bangabi nethemba ukuthi ukhetho lolu luzohamba kahle ngendlela kumele luhambe ngakhona. So akulunganga konke okwemesethi. Ngiyathemba ukuthi izekhi ngempela izokwazi ukuthi ikwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hhayi le imesethi ayiveli kuyona ngempela and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwazekhi le imesethi. Inkinga esi nayo kahle kahle Zimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amanga okwenza ukuthi abantu abantu bengafazi ukuzikho nokusikho kuliqiniso. So ngiyafisa ukuthi indaba yamanga ngabe iyaphela, abantu bamele iqiniso. Sezabona omunye ogijimela ukhetho lolo luzayo esesiyangisa laphana ku-BBC ngenxa yamanga. I-BBC yaze yasibonisa ukuthi abantu bagijima nje nokuthi bagijima ngokhetho kanti bagijima ngento zamanga.
Njengoba ukhanya uphakamisa uMnangagwa lumbiko, singathi ungaba uthunyelwe izano yini kumbe isigilamkhuba nje?
Kungenzeka ukuthi ekuxabaneni kwabo lapha kuzani, kungenzeka ukuthi noma bengaxabani bengoba besenza lento esibizwa sithi misinformation, noma bafuna ukuflada yilo khuzela imarket ngeinformation yamanga. Nti yabona basikhonfuse basidayivete sibheke kwenye indawo, kanti kukhona ukuganga abakwenzayo. Kusekhona lokhu ukuthi kwenzeka, kusekhona lana umnumzana lo wasiyanisa ku-BBC ukuthi laye ngakwenza khona lokhu. Ngoba into esiyibonayo ukuthi nje kusuka fane ukusebenza kwakhe lokwezani bagcwele ngamanga kuyo yonke indawo. Into abazikhulumayo konke bona ama-parties oyi-2 yena na ngeke ukwazi ukuthi ulandele kahle ukuthi okuyikho yikuphi.
Lo omunye othi wayangisa ku-BBC ongamqambi ngegama, yena ungena ngapi lapha? Ngoba umbiko lo ukhanya ujonge iZANU-PF, nanku uyamphakamisa ubaba uMnangagwa.
Hayi, phela ngithi uyamazi ukuthi ujwayele ukukhuluma amanga maningi, amanga asewakhulume ngopresidenti wethu esiwaziyo thina ukuthi ngamanga.
UMnumzana Khaliphani Phukeni ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhathi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngoLwesithathu langoLwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOADebele.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe yachiyeneyo sebesungule umkhankaso ukukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lodlakela ngaphambilini kokhetho. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Abasakhulayo laba ngabamabandla agoqela iZANU-PF, iMDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lekhokelwa ngukosazana Thokozani Khuphe, iMDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, iNational People's Party, Transform Zimbabwe, ZAPU lamanye. Umanyano lo abawubumbileyo ubizwa ngokuthi yiJoint Youth Liaison Committee, JYLC. Abamela amabandla la enhlangothini zabasakhulayo bathi bakhangele ukuthi amanye amabandla aphikisayo azahlanganela labo, ngoba okubehlukanisayo kukulutshwane kulokubamanyanisayo. Abasakhulayo beZANU-PF bengekho emhlanganweni owenziwe lentatheli zindaba namhlanje emini, besithi bebesamelele ukuthi baphiwe imvumo yokuba lomanyano lo. Umnumzana Love Mochi Noputsa, unobhala wabasakhulayo ku-MDCT ekhokhelwa ngoChamisa, uthi abasakhulayo kumele bathole ithuba lokuthi bazimele bengahlukanisayo ukuthi bakholwa kuliphi ibandla. Ekuzelela kulokhu, omunye osakhulayo eHarare, umnumzana Lancelot Mpofu, uthi esikhathini esiningi abasakhulayo basetshenziswa ekukhokeleni imisebenzi yobudlwangudlwangu ikakhulu ngezikhathi zokhetho.
Into enhle kakhulu leyi and into eyamukelayo, especially uma kuvela kwabasakhulayo. Into ebesiyikhangelele since kudala, into ebesiyifuna and masikhathesi sokwenzakala, ikuyathabisa kakhulu. Kumele sibambane ngoba isimo esikhona ezweni sikhathaza wonke umuntu ungenani ukuthi usuka ngapi noma uwezana noma uMTC noma wangapi so kathesi kuhle kakhulu ukuthi abasakhulayo sebekubonile lokho sebedecide ukuthi babambane benze into eyiwanye
ubuhle benkosi Dube ongomunye wabasakhulayo eqhuba izifundo zakhe eHarare uncome kakhulu ukubunjwa kwalumanyano
into enhle sekuthi ama youth eZimbabwe they are working together in try to improve ilizwe bemisho ukuthi ama activities ayenzakala elizwe nangithi ayenziwa kulokuthula and everything kodwa engiconcerned ngakho ukuthi izanu was not here so beyizuza khona ukuthi when it comes to ubambana kwethu as ama youth are they really serious about it or ifunga ukudlala nje bafunga ukukhohlisa nje ukuthi bona their parent passed kodwa babona bavoda ngale eceleni so I think that is a cause for concern
egwalweni lwabo olwethule emhlanganweni nentatha izindaba lo bagoqele udaba lokuthi lobanje abasakhulayo bebanengi beyisilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini 67.7% impi yabo igoqela ukusilela kwemsebenzi lokusetshenziswa ukwenza udlakela lokunye kodwa benganikwa amathuba bathi bakubone kufanele ukuthatha isinqumo sokuthi bathwale ikhandlela lokukhanya ukuze benelise ukwakha ilizwe elilempilo abafisela ukuthi izizukulwane zabo ziphile kwelakusasa bagcizelele ukuthi lesi sinqumo abasithetheyo isinqumo esizaqhubekela phambili loba ukhetho oluzayo selwedlule uMnumzana Marvin Mkhulu omunye njalo osakhulayo uthi lelinyathelo lizanceda ikakhulu izizukulwane ezilandelayo ukuze zihambe ekukhanyeni
ukubambana lokhesi kwenzileyo ukuthi sibone ukuthi sekugcina ukuthula nthi lokubambana imove ewise ngoba thina kithi it is affecteka kakhulu ukudlula abantu abadala so thina singabambana kungele ukuthi wena ungeyiphi iparty kumbe ungeyiphi ibandla kebe kuzanceda na labantu abethu sizakwansi ukuthi sibazale lathi ngoba thina sifuna imisebenzi khonoko esikufunayo yikho abakhulu bethu amele bekuyenze akumelanga sizondane thina sodwa ngoba ngiwezana mina ngweMTC
lokhu okwenziwe ngabasakhulayo bamabandla atshiyeneyo ukuhlanganela ndawonye besola ukusetshenziswa kwabo kudlakela kwamukelwe ngabantu abaningi abathi kuyinto entsha engakaze yenziwe njalo encomekayo Nimele Studio 7 seHarare, New Gibson Pepe.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngokubhalisela ukuvota. Zizabuyela ekhaya na izizalwane zeZimbabwe ziyebhalisa kanye lokuhlola ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe Voters Roll. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Malaysia uAnwar Ibrahim ukhululwe ngemva kokuvalelwa kweminyaka emithathu edluleyo. Ukukhululwa kwakhe kwenziwe phansi kohlelo lokuxolelwa ngumkhokheli walelo lizwe osandakhethwa uKing Sultan Muhammad V ngemva kokunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwamalunga edale lephalamende. Ele North Korea lithi lilakho ukuphuma kunkulumo zokwehlisa ukulungiswa kwezigali ze-nuclear lelemelika nxa lelo lizwe lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokuzama izikhali zalo limanyenele le-South Korea. Elemelika lithi lezi nhlelo kazisongozi kwezomvikela. Amako ukholwa esimuslim eZimbabwe amanyanela abanye bawo emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Lo nyaka lokhu kuzincitsha kuqala namhlanje kusihlwa mhla ka 16 Nkwekwezi, kugqitshwa ngolwesine mhla ka 14 loba mhla ka 15 Mabasa, kusiya ngokuthi inyanga iyabe ibonakale ngaluphi usuku. Wonke umuntu okholwa kulolu kholo ukhangelelwe ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kusukela kwabaleminyaka elithumi lambili emulini kuqala ekuseni ilanga liphuma lize liyetshona. Unkosazana Mariam Yusuf ngomunye wamakholwa esimuslim eZimbabwe ophatheka kuhlelo lokuzincitsha ukudla ngenyanga yeRamadan.
Mina ngizwa ngithokoza kakhulu ngoba yiso isikhathi esihlala sisilindile ukuthi lathi sibe lama breakthroughs ethu konke ngasemsebenzini ngasesikolo. Angacela kudala maybe sesekubo form 1 khona lapho.
Unkosazana Asia Tubinali ngomunye laye otshengise ukuzithakazelela lesi sikhathi sokuzincitsha ukudla.
Ngizwa ngijabula kakhulu ngoba lami ngijoyine abanye abangama-Muslim abakholwa kuRamadan. Njalo iRamadan right ngenxa yokuthi iyangezelela isivusiso kulezi mphathe kamnyaka yonke.
Lanxa kungumlando wakhe wonke okholwa kulolu kholo ukuba azincitshe ukudla ngalesi sikhathi, bakhona abavunyelwa ukuba bangaze bakwenza lokho. Laba ngababalisa abagula ukwedlulisa amalawulo, asebekhulile, abagula imikhuhlane yengqondo, abakumhambo, abesifazane abazithweleyo kanye labasesikhathini. Labo abaziwayo ukuba bavame ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kodwa behluleke ukukwenza ngesizathu sokuba bekumhambo ezingumango omude loba bethe bagula bephakathi kwakho, bakhangelelwe ukuqedisa lumsebenzi kwesinye isikhathi sebekusimo esingcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inhlanganiso yabezamabhizimusi bakwele South Africa egxile esabelweni sakwaZulu Natal eNorthern Region Business Association isixwayise abakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi kuleyo ndawo ukuthi kuthi kusiyatshona elakusasa babe sebephume baphela kuleyo ndawo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso legxile kakhulu emalokishini e-Inanda eNtuzuma lakwaMashu edolobheni leDurban ithi abakwamanye amazwe lamba baqhuba amabhizimusi abo ngendlela engathokozisiyo osekusenza wabo njengezabantu zakwele South Africa angihambi kahle. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Northern Region Business Association umnumzana Vusumuzi Msomi uthi okunye abakusolayo ngalaba bantu bakwamanye amazwe yikuthi abaqashi izizalwane zakwele South Africa kumabhizimusi abo. Uthi futhi iningi labo lihlala lokulala emavinkilini amancane la ama-spaza shops or tuck shops abathengisela kuwo.
Kusukela ku-2014 hlala nabo emhlangeni ehlukene eminingi kuze sifike lelungelo lokuthi sibhale incwadi sibacele peacefully ukuthi esibanikeza u-14 days ukuthi bavale kahle bahambe bese sikwazi ukuthi mabebuya babuya kanjani ngoba ukuhlala kwabo la akusinelisi.
Lokhu sekulethe ukwesaba kwabakwamanye amazwe ngoba besithi kungahle kukhuthaze inyathelo elifanayo endaweni ezijeneyo zelizwe okungadala ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Sekube nezehlakalo zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa ezedlula ezintathu eziqale ngokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi emalokishini. Kodwa kumnumzana Msomi uyaphika ukuthi isenzo sabo lesi ngesokucwaswa kwalabo abavela kwamanye amazwe ongabangela uhlaselwa kwabo. Uthi sebetshela amakhansila, amapholisa nohulumende olesabelo ngenyathelo labo leli esithi lokhu kukhombisa ukuthi akusiyo xenophobia. Isinye ke isizalwane seZimbabwe uthi lokhu kubatshayisa ngovalo ngoba kuyimvama ukuthi uqhamuke xenophobia ikakhulu kulungiselelwa ukhetho kwele South Africa loba eZimbabwe.
Osokufanele ukuthi ma ungabe ungezwa kuthiwa nanku ngapha sekuqale lokhu kumele la usuke ubaleke lendawo ezingani lokuthula kunga unga velo angukulu. Njengo balabo abe abase KZN sebe nikamala angutu basuge. Abasuge bengazi bachona berobana angutu bashlali. Nguwa uga velo kulu.
Loma kunjalu mkokele kakunmende kule sabelo mnumza na Willis Mchunu. Usekwayise ukuthi lolu daba lusombululwe kungelahlakela.
Are the root causes here? How should they be addressed? And we can't do it by ourselves. We can't impose them.
Kukhona yini imbangela la? Ingasombululwa kanjani? Lokho asingeke sikwenze sodwa njengohulumeni. Asingeke sitshele abantu ukuthi benzeni. Kufuze sibabuze ukuthi licabanga ukuthi lolu daba singalusombulula njani bese siyaphuma lomhlahlandlela. Asikufuni ukungahlaliseki kwesimo kulesi sabelo kanti asifuni abenza izinto ezingekho emthethweni.
Ngo 2008, uqhamukiza nofobia kwele South Africa wafa abantu abafika amachumi ayisithupha. Udlakela olufanayo lubuye lwaqhamuka futhi ngo 2010 lango 2015. Meliswini 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uSunday Chizamka uthi uzasebenzisa umncintiswano weCOSAFA ukulungiselela ukuphatheka kweqembu leli kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi leAfrika AFCON. Kubika uJoseph Njanji.
Phakathi kwabadlali abangamachumi amathathu lantathu umqeqeshi weqembu lesizwe lama-Warriors uSunday Chizamka ubize abadlali abayithoba munembili kuphela abadlala besekhaya kwele Zimbabwe kusithi abanye bonke badlala ngaphandle kwelizwe. UChizamka utshele intatha izindaba ukuba lokhu kwenze ngoba efuna ukusebenzisa umncintiswano weCOSAFA njengethuba elokuba ahle alungiselele iqembu lakhe ukuphatheka kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-AFCON ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba yezemidlalo uNashu Mgogoyarira uthi lokhu kutsho ukuba iqembu leZimbabwe selingaqhuba nzima kumncintiswano weCOSAFA ngoba abadlali balo bengajwayelanga ukudlala bebonke.
Iqembu eselikhethe nguSunday Chizamka ukuba nalidlalele iCOSAFA ye ngibona lilihle ngoba likhethe abafana abaningi abangaphandle kwelizwe abakade badlala phandle, abanye abaqalisa ukudlala i-national team, kodwa ngibona zani inkinga ezaba kuma-combinations ngoba bayaqala ukuba nabedlale bonke.
Olandela umdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu uthi uChizamka wenze kuhle ngokuhle abize abadlali afuna ukubona kumbe bengamphathisa kumkhankaso weAFCON ngoba amathuba okuba labo kwesikhathi eside bengalandanga umncintiswano ofana lo weCOSAFA engekho.
USunday utshengise ukuhlakanipha kakhulu ngokubiza abadlali abazadlalela iAFCON ebabize kuCOSAFA ngoba usezahle ebone ukuthi bengamncedisa njani ekwenzeleni ukuthi bewine ku-AFCON. Ikanti vele lezi five ingeke imnike amalungelo aneleyo ukuthi alungiselele for i-AFCON.
Umgogorera yena uthi inkinga layo ngeyokuthi aluba inhlanganiso yebonanga ukuqhutshwa komdlalo wenguqukele Zimbabwe eZimbabwe Football Association iZIFA iyakhetha umqeqeshi ozaqeqesha iqembu lelizwe ngoba uChizamka ebambwe lesi sikhundla kusadinga umqeqeshi omutsha.
Kathe singathi yena izingu interim coach, so uyabe elungiselela njani kwaphambili yena engasiwo ozazibamba.
Umncintiswano weCOSAFA uzaqhutshelwa elizweni leSouth Africa ekupheleni kwenyanga kaNkwenkwezi mhla zingamashumi amabili lesikhombisa, njalo uzaphela ngenyanga ezayo ekaNhlangula mhla ziyisikhombisa. Iqembu leZimbabwe yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba nyakenye. Umkhankaso weAFCON wona uzaqhubekela phambili ngenyanga kaMpandula. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ngakolunye uhlangothi iZimbabwe Electoral Commission isixwayise njalo uzulu weZimbabwe ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungavula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Amakholwa esiMuslim eZimbabwe amanyana la vanye bawo emhlabeni jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Kwanele olivalelisayo ngontunga milinko mo lilande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.